abantu bakithi eZimbabwe abalaleli. And into esuke ihluphe kakhulu ngapha ekhaya ukuthi emakhanda abantu kugcwele ipolitics ngichokotsho. Okokuthi lanxa uhulumende sithi yena abantu kabenzi lockdown, kuyasukuma abantu beMDB opposition labeMDC Alliance labe civil society bathi yena uhulumende lo usicinde yasicindezela usithathela amalungelo. Sifuna ukuthi sibe lamalungelo ethu sihambeni setoyitoya. Abantu kabagqize qhakala vele ngokuthi umgudlane lo weCOVID-19 uyabulala. Abantu sibonile ezimfeni lapha behlangene. Sikhuluma kanje abantu babhizi bona laba abafowethu abanye abathi kutoyitoya mhlaka 31. Sikhuluma kanje so sithandekile bangene emalokitshini silakula amavidiyo esiwabonayo behamba behlanganisa abantu kabagqoki mamaski babe beminyene bekhuluma ngokuthi bona sebejamukile uhulumende lo kumele akhitshwe. Umbuzo ensuka ngibe lawo ngokuthi bangabamba i-coronavirus le bazambamba yini u-31 July, njalo bazakwanisa yini ukuthi bakwenze khonokho abajonge ukuthi bakwenze baphumelele sibili bengabulalisanga abantu. Ngomunye umzekeliso khona okunye sibone abantu abavele eGoli besuka lezidumbu bebuya lazo bezihlanganisela amagrocery. Sibona abantu omalayitsha bequma labantu ngokho emthethweni abangathestwanga bezibuya labo bevele eGoli bazohlangana labantu ezabelweni. Esiko sesisesaba kamanje ukuthi abantu bezimbabwe abantu bazafa baphele. Kanti njalo abanye bayenza imali ngakhona kube beqoqa abantu besithi abantu kabaproteste. So izinto esihlangana lazo zenza kube nzima kakhulu ukuthi silwe lomkhuhlane weCOVID-19.
Njengezinkonzo liyaxwayisa yini abantu ukuthi belandele isiqondiso ze-lockdown? Lokhu bebuthana yini abantu njalo likhonza njani?
Ezinkonzweni abanye siyalandela sibili besigcina iziqondiso ze-lockdown, sifake izitulo abantu nga-2 meters, 2 meters apart. Ezinkonzweni sibe balutshwane, usigeze izandla. Kodwa-ke kuphinde phakathi kwethu futhi, njengoba nishilo ukuthi abantu beZimbabwe abantu bekhaya lapha abantu abalaleli, kube khona still abanye abayenza inkani, ungathi abakhuza bathi bona ingani kuzubukho sebe singu-70.